ukuthi umhlangano ophakathi kwabuya abantu ababevela ebandleni elezano PF balethwe ngezimota ngibabone ngamehlo ami yiba bafike bachitha lowo mhlangano abantu bezano abanye ngiyabazi abanye bathethwe abazihlalise kakatha abahlalise kakatha abathengisa lapha emgwaqweni lowo u-5 Street Street
bechitha umhlangano lo abantu laba bebesithini kahle kahle
bathe abafuni kwenzwe into ze-MDC lapha kabahambe bekwenze bezenza kibe emashonaleni yabo ngabanye kodwa kulabanye kodwa besihlanganisa izindebele lesitshona bakhona abathayiweyo kulodaka amajaha amabili athayiwe ngamampama phambi kwami ukhona othayiwe ngempama ebuhlungu wesibili ngikukhangele ngamehlo bathayiwe abantu izinto zifike zawiswa zawisa izinto zehotelini okuluhlupho yikuthi i-rainbow izanu iyakukhola ukuthi into yabo so uma zokusenziwa izinto ehoteleni abathi ngeyabo baye becabanga ukuthi sebedeleliwe kodwa okunye oda ababuye bekucabanga bebesithi ngumhlangano we-MDC babuye becabanga ukuthi ngumhlangano we-MDC engakwaziyo ngoba before that bekubuye amapholisa ezama ukuzomisa umhlangano lowo azama lokubisa amapholisa amanye kubuye ama-plain cloth bazama ukuletha amapholisa e-central so ngiyakucabangela ukuthi amapholisa angabe eyiwo adalele enkemenkeme wakuhamba adinga izigebenga zezandla
usuke waqhubeka yini lo mhlangano kumbe uchithekile kokuphela
mina ngisengasuka ngahamba ngoba ngendlela odawa izinto sezizo zona kangazi ukuthi kungabe kuqhubekile lalobo ungaqhubekaka ngikhonaukuthi kulezi nqumo ezingabe zenziwe ngoba abantu abaningi basuke bahamba so iningi labantu lisuke lahamba kodwa lokhu kuyisibonelo sokuthi izigebenga lezi ziyethuka ziyaphanika ukuthi abantu uma bengahlangana bangadliwa kukhetho luka-2023 mbona yinto oda ngibezwa nje ukuthi hhayi abantu laba balefiye yokuthi abantu abahlanganayo sebekhuluma ngabo ngoba even oda ngibezwa nje bedobhela amaphepha we-agenda lani lani bekhuluma ngokuthi kuthiwa zanu zanu khona lapha
bakhona abanye abaloba enkundleni zokuxhumana lapha fuzwayo abathi udlakela lolu lungaba lubangelwe ngabanye abaku-crisis in Zimbabwe coalition ngoba kukhanya kulokulwisana kulenhlanganiso
hayi labo babhala okokucabangela mina abantu ababuyileyo mbabonile abantu abatshaya abantu mbabonile abantu abenze konke lokhu mbabonile anje asitodlakela olubangelwe ngabantu odwa beku-ADM ludlakela olubangelwe ngabantu ababuyileyo bangabhala abakubhalayo anti abantu be-social media ngama-analyst but mina abantu ababuye benza konke bembakhangele ngabantu embabonileyo ngaba bazi